Sithanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane ngenkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi sikhulumise abemoli sikhulumise izihlobo zonke zakomafu sikhulumise ugodlwayo jikelele emathekelele ndiyonke silusizi kakhulu siyakhala ezimathonsi inyembezi ziyageleza inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda ebesiphila laye kuningi esikufunde kuye kuningi asiphathise ngakho ekusikhuliseni lokukhuliseni ugodlwayo siyinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakogodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo sithe sibumba inhlanganiso safika kubaba uMathayi wasamukela ngesihle saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakogodlwayo indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo wasamukela kuhle ngesihle sacoxa naye sambikela waveza ukujabula okukhulu kakhulu evele lithanda ukubona abantu bakogodlwayo abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo
lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya liyenelisa yini ukuhamba emngcwabeni
thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni induna ngeyethu ubabamafu induna kagodlwayo sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyelondolozo zayo
ye kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini
siphendele ukuthi silandele iziqondiso zenezo ezikhona ze-COVID ukugeza izandla sisanitizer sigeza ngamanzi alesepa sikhangele ukugqoka amamaski ethu ukuze sivikele ekutheleni komkhuhlane sikhangele ukuthi singaminyani singabi duzeduze sizenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane
okweqhawe lesizwe ekade kucelwe ngabanye-ke
sikhangelele khona lokho sikhangela indlela ubaba uMafu enkonjeni akhokhele ngayo ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo ube ngumkhokheli welizwe sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhluthekweni ekuhluphekeni angene kikho ehlupheka ehluphekela ilizwe ukuthi likhululeke besikhangela ukuthi lo muntu ube ngumkhokheli welizwe ibiyinduna engumkhokheli so bekhangela ukuthi-ke aphiwe leso sicoco amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe loba mhlawumbe nqobe ngabe bekhaya kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo